Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
laba bethole amanzi 7 days every awusenzi zaba yehlisela amanzi enxa yebantu ngatshola ngu 5 days abanye kwenza ukuthi amanzi sinikele abanye kwenza ukuthi akwane ebantwini bonke.
Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo.
Sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebele nyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipal lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipal weHarare uenjinia Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I would not say immediately, but in the next 2 weeks we should be able to.
Kuzamele sikuqale kuyonale inyanga. Ngingake ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyona le iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo siza kube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi 7 days every awusenzi zaba yehlisela amanzi enxa yebantu ngatshola ngu 5 days abanye kwenza ukuthi amanzi sinikele abanye kwenza ukuthi akwane ebantwini bonke. Abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo yathi njengokubona kwami. So amanzi sele lawo lapho engayakwa sukufika 15 months, 18 months. Akumelanga sisuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenikwa 20 liters. Umuzi wonke, one muzi, 20 liters, 20 liters. Singalondoloza amanzi kunabo siyakwazi ukuthi sifike kumbe izulu line kumbe 2 years sithole amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amatabuza agcina amanzi izulu lingana lephela amanzi asozageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuzambeza selwandle. Kodwa ngakula maxaphos amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana unyaka wonke oye amanzi abe lokhu ekhona. Lemtombo lamabhoz wonke lana ngakungala ama-wetlands amabhoz wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jean Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka eyisithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshikade kukhuluma layo ngangihlabathi leya siyenza ukuthi ilake yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu alifanisi ukwenza ukubona. We have faced water hyacinth, isiwage engenayo lapha eLekthivelo, ama-problems wonke esihlangana la. So sesile ama-measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-national parks last year and this year. Last year so far ukuthi sihlale le committee siyenze ama pin liners around Lake Chivero, siyenze i-nature transfer center iema isincede ukuthi si-build i-nature transfer center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo yodwa ekulahlela ama.
Iziphathamandla zikamunicipal kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi le ndawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela uduko lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labour Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abawethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesichiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithi usebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwa kunengwa kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sele meeting namhla kuseni labo bathe sokumele bejoin njengoba igovernment yangkhona ingakhangela izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoina i-strike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela ama-suits a-specific medicine, yibo bosses bethu so to speak.
Singathi
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abanenganganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
Singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadiphenda nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery. I-surgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda kwaphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona, imkhuhlane le ibamba abantu abadala, le complicated imkhuhlane enjalo, njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba. Le mkhuhlane amathiwa ngama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le, i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le is just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa, ilungise umumo ezibhedlela. Impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi, konke konoku kutshona.
Indaba vele ibuyela khonokho nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela, imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizithola ngeze-RTGS. So imali le sithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani. Njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lo hulumende yona le ku-negotiation ukuthi wena banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele linalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke konoku elikufunayo.
Yes, yiko kuvunyelane ngodokotela bonke.
Lo uDokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yama-uniform, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuningi lolu daba sekuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama-uniform akhwela like almost every week. And njenge stationery asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle laba bahamba bebahamba besiya wodo Botswana labo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibilo ngoba hhayi sithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwa.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathe sisinzima, sikhangelane lesikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele esikolweni asikwazi singabazali. Nginje nje ngilomntwana oseboarding ukuthi kungkhona umntwana onozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala yikho singakwaziyo, kumbe sokumele ukuthi sithwale usithenga ukudla sisukela kulapha beyihambela kwesikamile sibhizi siyanquma sidinga amabhuku ibhuku elilodi ukuze ukwanise ukulithenga. Nginje uzabona ukuthi kungkhona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 amakhawunta. Ngapha ngathenga amapheni, ngapha ngathenga amaseletipu lamaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele aya ku-form 1 wapiwa ilist yama uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya ku form 1. List yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane lemali edlula $300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda ezikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle. Uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumenda angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asasithi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha nishaya imali vele these days nxa nithengisa ama counter books so phandle lapha, especially ezikolo sezivula so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshopu, but mina ngithengisa nge-$20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama prices ami abe low kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama prices akhona ngala akatshintshi. So mbuya lapha ngithengisa ngama price athandwa abazali kakhulu, uthi ama counter book lawo and then ngithengisa ngabo $4 kubo $4.50. So especially isikolo sesivula so ibusiness yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abanengi iholo alengezelelwanga kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesiHindu kwele India ngemva kokuba abesifazane ababili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe weSupreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko eleminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwangesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sezizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ekhaya akagethi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu into zonke nje zibonakala zingahambi kahle ukudla kakukho imali kayikho khona khonokho kuyadula so ngapho sikafika siyazama lathi koko kuncathela sikutholile sinikela abahambayo ekhaya njalonto njengomalethela abahambayo isifisile ekhaya kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthimela izinto ekhaya kodwa akufani nokuthi umuntu ayethenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo so kumele vele la uzimisele ukuthi hhayi mangibuzazoluza kube kanye kodwa awutholi into oyifunayo uphela uyithumele ihambe ekhaya ngomalayitha
sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya beyithengisa khona apha e-South Africa efana labo mazoe lokunye okunjalo usuke wadibana lakhwena
ye ngihlangane nakho edobheke lokhu notshwala utshwala lou othi emapulastini lobo bazathini lobo okungathi isibhuku obenziwa ngesibhuku usembhodlela imbhodlela ekhona ngathi ngeyamafutha so ifanele amafutha leyo eplastiki lana ngibonile ejobheke kukhona amazoe kukhona ejobheke into esiningi zezisuka ekhaya khonale kusuke kumangazi ikhathi manje ngoba sezinto ekhaya kuthiwa kazikho tholana sezingapha zifika njani zikhona sile ngoba ngingathi ngesekhaya ngicabanga ukuthi kungo-September ngifika kobulawa laphana ngizapho ngathola enye imota kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu imota yayisiza ngapha leyo iloda utshwala ngamathathi manje bodlula njani ebhoda njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi-ke usmagdon aba bekwenzeka kufunyelwa kodwa kuningi okukhona ongatholakala ekhaya usukhona isebafika futhi so noma legwayi lalo likhona futhi
manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na
kuyadula baba kunacela ukuthi ngathile zebo isikhathi wathenga impahla ze-1000 rand umalayitha uzathi 1000 futhi ngoba uzathi uthi uyakhala umcombilisithi umtshenisilesi ukuthi nobheka into edeleni ngithenge nge-1000 rand la ngeke ucharge 1000 rand ngathi amna ngingena kuphi khonapho ngoba lami ngilebhizinisanipile ukuthwala ibhahla ukuthi thenga imali esobha udinga mina nxa ufuna impahla ngiyozifunisa ekhaya ngifuna imali eyingaka kuyadula ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzoyithenga impahla nge-1000 rand umaletha esikhathi ngifuna 1000 rand uzisekhaya kodwa siyafikela cebo ngoba thina sina sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona kungcono kukwali kwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani asinacebo esingasilela
njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seseduzane liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya
ya lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile bakhona abanye abantu lapha e-South Africa lapha abalama-akhawunti abalama-shops ekhaya ungafaka i-100 rand mshada 10 rand phezulu so ungafaka i-110 rand abantu ekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-100 rand so sibhathala 10 rand phezu kuthumela i-100 rand so kuyasiza kulokhuyana kodwa into esike ihluphe ukuthi lezo mali esizithumela ekhaya zifika zingathengi futhi into efanele zithenge ngoba lezonto azikho lapho ezidwala khona zidwala zidula so akunakupela esingathi siyenze siyalwisa ngoba abantu sesenzele ukuthi baphile akusana into esenzele ukunota kathesi sesenzele ukuthi uphile kufike lapho sasila ngokuphile kukhale futhi usebenze ufike lapha ngokusebenza ukuphila akusela kupela esingathi siyenze into zonke zinzima kulanti nje ehlanganayo ekhaya ngaphandle kokuthi sibe le mali yethu eqondele ekhaya or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya singene kurandi cabinet njengamazwe njengabo enamibia iswaziland lesotho i-south africa ngaphandle kwalokho akulanto ezilungi ekhaya
ngokubona kwakho umnyaka wonalo usuyaphela kuyaba kuhamba njani ikakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo-south africa
ya kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho we-south africa nangwawo awusamanga kuhle mathi sowuntengantenga so akusathembisi akusanaqinisa ukuthi umnyaka lo usungathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizabenzi ngoba siya sivala sile isikhathi sifika kunovemba december amakhampani amaningi ebejeyisa nje odude akusananga kahle amanye azovula amanye azovula lethu amanye azoshesha ukuvula kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle usouth africa okakathesi kodwa benzi-ke isamithi bona abakhokhela e-south africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi kodwa bathe balamaplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho ingaba khona imisebenzi kodwa nakhona ebengasomsebenzi nanephilisayo mantiabe amsebenzi amapisi la ukuthi umasizinla joba lesizulu liyana kokhima izindlela kwenziwa nalokhuyana asazi ijob samithi yokuthi uzokhuphana kodwa-ke umumo wasekhaya mubi ngiyabona ukuthi uma ngisityakhaya umumo wasekhaya mbokathi kusuyafika umnyaka lo ukuthi kuphela u-2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu mhlawumbe lo hulumente uyabe sewili ma bengabophanga zagcina ma engasasebenzisa ngamasosha uhulumente uzowa futhi okwesi-2 lomnyaka lo
lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eSouth Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola lemelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. I-Delta Corporation ke yathi sivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi iningi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela ukahulumende. Ukuhlaziya lolu daba asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
Abe-Delta siyababonga ukuthi baphumisa obala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngama-USA ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo-February March vele abangasoze bemukele ibhondi ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise ama-USA lokhu sikubona ngendlela nxa bethela i-fuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele i-fuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lama-USA ikhona koBulawayo ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyole garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethenkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngeza ama-USA inde wonke umuntu koBulawayo uyakwazi indawo ukuthiwa koBusman iziyathela ngama-USA okuyikuthi ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje yikho ukufa kwawo. I-Delta nje hayi ihle yabeka isikhonkwane ukufa kwebhondi njengoba uminista wayejile nje ukuthi ibhondi izaziphelela yona yodwa yena engangenelanga kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngama-USA. Sithi bye bye ke bhondi hamba kuhle kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abe-Delta sebejile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola lemelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu bastrayikile. Uhulumende upho okhuluma ngaye thina uhulumende asakazi samkhushwa kudala lokuthi kulo hulumende ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengobana sikhuluma nje ukuthi kuhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoda e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhoni bafuna ama-USA. Indlela yokuvuma leyana inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hhayi bayizimumungu. So lathi kasilandaba labo kangaka njengama-businessmen sizasebenza kanzima sinele ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-barriers check lani akuzange ku-announce ukuthi soyi-barriers check sinjani. Kwahle kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-USA ihulumende yamelela ukuthi layiphon kuvuma okusukwenzakeni ibhondi kayisekho iZimbabwe kayisela currency.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekoBulawayo. Kasinja siyamluma esithi singamaNdebele singakehlukaniki esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yaRare ithi zaqala ukwabekela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Siluqaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.